Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungafunelanga ukuthi ube lalokho singathi thina i-blanket immunity ethiwa upresident uMgabe lonkosikazi wakhe. Bengabathala bengabantu ababuse kahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okadebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simthele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa akakhangele iluhlu zombili, angakhangeli one side. Ngoba abantu bemathebeleni siyakhala, sibulewe, sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo ezisebhalarhwe nakwezinye indawo. So njengomana la engwemidlenzi, abantu bemidlenzi laba emathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxayi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwazi beqekeze bantshontsha ezindlini zababengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentamba manamuhla uMnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engaze ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele leZANU-PF ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-G40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziya kusola lokhu. Umnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likaMnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. Umgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha uMnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi uMgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi uMgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. Kodwa ababengabaphatha intambo bakahulumende kaMgabe lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Into yembi kakhulu leyo yakufunukuyenza akufanelanga ke kube lomuntu othi yena umupha iimmunity ukungaboshwa ngezinto zakithi into yembi kakhulu leyo sibale kunye laye uNkosikazi uGrace Mugabe ke iimmunity leyo kuvikeleka lokuthi baboshwe kuyinto yembi ezaba ngumkhubo omkhulu bonke abezayo abazabusa ukuthi ungatshontshi ungabulala ungenza yonke into ngegogo konke uzavikelwa ungaboshwa
abanye laba kade besebenza lomgabe abagoqela ubaba umphoko oJonathan Moyo okasukuwere oChombo oJiwawo bavikwa nxa kuyikuthi akhona amacala abawadalayo ubona bazabotshwa ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe
kuzabafundisa ukusasa abaningi ukuthi unxa ungasebenza lomuntu isela elikhulumbula lomkhulu umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzisithi yona ingisebenzela yena sasi uzasala ebaleni usale ujezisa uwedwa bazamele bamelane lakho konke khona lokho kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besemphansi kwakho kodwa nxa kuyizithi balamacala aqondene labo bengabantu nje bemile abawenzayo akulashala lokuthi baboshwe wonke umuntu ufanele etheswe oetheswe icala kumele avele ndaba njengokomthetho wesisekelo wabo kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube lalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa upresident uMgabe loNkosikazi wakhe bengabacala bengabantu ababuse kahle abaphume kahle embusweni bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade ebusa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi besesimlandele la simthele stokisi uyahlonishwa ngendlela enkulu kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantuizizwe wabulamasina warigama elections wenza amahlala amaningi kakhulu akufanelanga yena lalo abakade sebenza labo baphume nje bengazange bathonisiswe
umnumzana evidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye ekobulawayo Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxa nje thinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intatheli zindaba yethu ubathabile masuku usipha loludaba ekobulawayo.
Oyelilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba weZANU-PF okubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to know people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in government, which mina support ukuthi uMgabe wamele akhitshwe wamele aphuhana sizasithula singuhlela phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento kaMnangagwa le. And he's going to maintain the ZANU-PF stance ever militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku leZANU-PF elithiwa yi-G40.
Isikhathi sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukuphindisela simzile khuluma ngokuthi ibhasinemandi ekhuluma ngokuthi the G40 kabhani lokhu lalokhuyana thina besikhangele umthi uzakhuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically njalo lokuthi amacala ayetheswayo mayelana ngegugurawundi kuzadilwa njani besibesikhangelele kakhulu kakhulu njengabantu bangaphi ukuthi axolise ngendaba yazengeke ngama-allegations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Nxumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uzulu wonke kodwa umele abantu bebandla leZANU-PF kuphela njalo kanaki ukuthi ubekhuluma lozulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Kokubumithi inkulumo kaMnangagwa yizinto ezingami zibe kwapha phakathi kodwa ke mina engikusolile ukuqala ukuthi uthi yena ekhuluma lelizwe lonke ekhosa ukuthi abantu asibe bonke abazulini lwakhe
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo umnangagwa obekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela. Ugcizelele wathi umnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebhele Land.
Umnangagwa akakhangele iluhlu zombili, angakhangeli one side. Ngoba abantu beMathebeleni siyakhala, sibulewe, sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo esebhalarhwe lakwezinye indawo. So njengoba nalayo engwemiglins, abantu bemiglins labeMathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi. So kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe kukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa. IZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithonini kuphela, ngeyabantu beZimbabwe, Mtonga, Mkhalanga, Ndebele, Ndawo, ngeyabantu bonke.
Umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa.
Mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza, uMnangagwa ulesandla endaweni yekukurawuntu. Mina ngomunye we-survivors zebhalakwe, ngasila nzima ngesikhathi leso. Nxa kuthiwa ufakiwe ngizwa ngisesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba, ngoba ngasila kanzima. Ngile nxeba, lama nxeba lokhu ekuhlupha, lama CT scan angu-24 kumele ukuthi ngangiyalwisa i-operation esekhanda lami, kodwa ngiyaswela leyo mali. Manje nxa esebuza sokuzamela mbuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala, ngibona ngathi kungangiphilisa ngcono.
UZulu emhlubulweni weMathebhele Land ulokhe efuthelene ngodwaba lwegugurawundi olungazange lulungisiswe ngesikhathi uRobert Mugabe ebusa. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikaMgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress, umnumzana Gwede Mantashe, sechotoze indlela elePhilithane elikhanya lithakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa LANC, umnumzana Gwede Mantashe, uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe, kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngale nguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yokuzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka ukuza ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni? Belukuphi lolo sizwe isikhathi sonke leso?
Ngemva kokuthiya kwamungameli Mugabe umsebenzi, umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson uhle wathi akanasolo ngokuthiya phansi intambo kwamungameli Mugabe, wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. IBritain ithe ukuphuma kwaMgabe sekuphendule indlela yokuthi kube nombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
esekunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama British ukuthi ke bazafisa ukuncediza ngoba kukhanya ama British abekhulumisana laye umnumzana uMnangagwa abehlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla le MDCT.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyangcindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhonaka bathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba-ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Linjani mahlabezulu, linjani izulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusenzakala kusasa emsakazweni we BOA Studio 7. Sizaxhuma ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 a.m. kuze kuyephela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Short.
Lingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, siqale ngakhonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unqome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Argentina. Sokusesetshelwa ukuthi abantu abangamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abinhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya kukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli, yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizitabane laba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upha umbono wakhe.
Mina ukuresigna kukaMgabe ngiyakubona ukuthi uresignile yesi, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out sifune more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo. Unlike ukuthi sihlokhe sikhokhelwa ngamaxhela, cause umnankagwa lowo lo Mgabe vele ngabakudala kuyafanana vele. Ichange yangikhona ngiyibona. Mina ngokubona kwami vele ngibona ingane lapho into esiyenzileyo. Sikhiphe ibulula endlini, safake iblack mama.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuthiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibe siphuphumile, but ama policies uMgabe kade vele wasebenza usebenzisa ama policies ezanu PF. So to me I'm not going to be celebrating anything. Of course uMgabe kasimthandi ubesenza ukwadala, but the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is zanu PF. Lokhu kuthona sitshela namanga sidabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala injalo. UMnankagwa is a very big crook. Lisela elizwayo uthakathi wezigodo uyabulala, ungumbulali uMnankagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli, kulibandla libusayo leZANU PF elilemithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Always Zimbabwe lapha ngithi, because they are the ruling party. And that uMnankagwa, khumbulani ukuthi njani, nguye owayecontrola igugulahunde ukuthi gugula amaNdebele. And then uMnankagwa loMgabe bayafanana. UMgabe manje ngade nika uMnankagwa ama-instructions ukuthi yenza so. So bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singathi lo ngenileyo manje uMnankagwa uzayenzani. The government entsha lezangena ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama-opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nako kunje? Who knows?
UNkosazana Sithembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnankagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnankagwa umbulali. Kwathi kusenzakala indaba yegugu round, uMnankagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi leso uMnankagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebelelend. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele ukuthi konkona uMnankagwa sengupresident, kuyabe sokufana lokuthi I am betraying Mathebelelend ngenxa yokuthi umuntu lowo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhanyela futhi lama-recent events kwaba lo-operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abasibiyeheda ama-operations wona lawa, abantu bazala bengelandawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bona lawa lababe ku-government, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka ka-1995 amalunga ale nhlanganiso ye-GALS bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayizitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mavis Gama. Abafundi beKolishi leUniversity of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho, kubika uMark Peter Ntambe.
Ikolitshi leyunivesithi yeZimbabwe lilembali yezifundo ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. Ngomvulo, izifundo zitshengisele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni, njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolitshi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundo ye-Student Representative Council ekolitshini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esetshe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolitshi uMnumzana Mongi wabesuthungwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga ezibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangona aziyadula, abantu abadala abalamali sokubhadala izikhulu fees. So zabe sigane ukuthi at least uhulumende maybe angayireduce i-fees because i-fees yele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwe-fees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sokukhalela kakhulu abantwana abamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadzwa uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokusela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza okujeneyo ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana lenkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalela ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele njani inzima. So bebenga afford. So I had ukuthi during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi ayisikorokoza le labhusi. Besisahamba siyegebha lokho anokugejwa ngabesifazane irabhule. Sikebhe ndeni sikwanisa ukuthi ngithole ifees at least ukubhadala half. Bekunzima sibili. But I managed to get this and I'm a help from Avantu Avanya didn't get this so.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolitshi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezitsheneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. Untokozo Dubo uqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution athi sitshenziswa president or before we because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power and siyazi sonke ukuthi ipower ya corrupt and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali because yabe kwazi ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If ama youth engathola imisebenzi bebe step. That's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo because ba provider for ama youth ama graduates abantu ababo. But if ama youth engathola imisebenzi kuza lethi ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwansi ukulokhu zokuretire because sebekwazi ukuthi bakhona ama youth abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okunengi phakathi kwesikhathi esifitshane, khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni, njalo kudinga ukwesula kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo, njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala, sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu sihloko esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo-6 a.m. Silezindaba ngokwenzakala eZimbabwe, sibuye sizoba lezinye ngo-2 p.m. sizoba-ke lezinye ntambama ngo-7. Siyabonga lilalo livalelisayo, muntungamilinkulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.